VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngobuvulo mhlaka 16 nempalakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, Even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli uRobert Mugabe mhlaka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko besedeswa amacala anzima njeabo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugcibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni abamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba weHigh Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esethathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okuningi asikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapholisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni entaba zinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, Even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli uRobert Mugabe mhlaka 20 June 2014, nangemthetho omutsha weconstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile cala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe le mpumelo yangkhona eyaziswe. Konke lokhu akwenzakalanga. Esikubonile sibone indoda ezibhalwa emanyuziphepheni la ku-social media, akunamuntu okuyakhuluma le nduna ukuthi kwenzakalani. Sise sazana namhlanje emini sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku-social media ukuthi liqiniswe. You know, umgqibelo ebusuku uwaba le mizamo yokuthi bentaba zinduna kuyethathwa imota lempahla zinduna ngamapholisa loDewe. So konke lokhu besingakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezinduna lochief.
Deni kaNdiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansili yezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, isikhulumeli somdeni wakhe, uchasisa abakwenzayo.
Besixoxaxoxile nje kodwa kusindela umfana ukuthi asiyo ngoba kakho. Sizakuba somebody something umfana ngasiya.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhethu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyami kwezepolitiki ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kondiweni iminyaka yonke le bekuthulelweni kuthule kathesi ngoba esekhulume nge-legitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle abantu.
Kusenjalo abantu abasekela linduna entabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogajalwe Zak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana wavalelwa esitokisini seRothville esithiwa singcole okwesabekayo. Umthuthisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubhu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayona le inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubhi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale le High Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiki besedeswa amacala anzima nje abo treason bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi inike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyeneziukuthiaphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu i-bail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethweni ndaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethweni ndaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi public official balwa lilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kubonela amacala azathola ukuthi baphiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Alo-ke ngumnumzana Mathobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokhu vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasukisayo laba kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe lakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ikuhlukuluza kanti bayamhlukunxa phela sungasathandi umuntu uyamekela ahamba abiyele ayiyibo usakuza busamhlukuluzelani usumbophisa. Hhayi, akusuwo muntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umuntu wakhe wayengumongameli kwelizwe. So kulokuyisingathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Lowa wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi yindlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izakhi, ubona ungani yindaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izakhi mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlawa ezakukhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezema-diamonds ethiyazwa izimali zaziphuma ezecommand agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona hambani lebophuthi bani ubani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ehlukuluza umuntu oyedwa bayesebelahlekile.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisethezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1960 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, kwaNdolwane, kwaMadlambuzi, kwaMakhulela, eJijume, kwaMangubo, kwaHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJijume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungelazulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwange National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lephalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizela.
Kwakulensimu yokuthelezela eyengqolozi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngoNhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lofaya eJijume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala namanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele oryasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Ngumnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lomsebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele ledamu lakododo eTokwane besokufithi idamu besokufithi ledamu lakovaka eladubukayo lamadamu aseDombodema kule damu okuthiwa iKaripa Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezulu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichivi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika le utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lo mkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika uDefense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolwe samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuninga sikuzweni kuMavis Gama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said ngiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi uyoyazi uzazinikeza abantwana even ama next door baphongukukhuluma lesi ngisimangwe kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu. Ngakho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho akuzange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe laye layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo abakhulumi kodwa mina ngisoze ngasho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubosiyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kuningi okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusithela kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-stem dysfunction ngesingisi ngobunye kukwande ukuba ludubo kuba ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Abesifazana bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machupu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye kodwa okuphumayo weziningi yikuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala esinomntwana kube sekube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo loludaba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga. Udubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasalaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangela dumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanje.
Usweswe ukhokhele iqembu le FC Platinum laphusha lisendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le FC Platinum liphakamise isicoco seleague kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguye ezibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuza kwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Jabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle bona benganakwa abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi. Mina isifiso sami bese ngokuthi kona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi laseAfrica.
Njengomqeqeshi mina lokho ngifisa ukuthi ngale lokho ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi ngikhona nxa sengengawina ama championship lama lower leagues athi sokusikele ukuthi kona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela iPSL yiyo yokugcina enkulu kona lapha eZimbabwe. Sesesikhangela la kuAfrica futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye imini lami kuAfrica khona phana kuChampions League ngizama ukuthi kona mfinyele ukuthi kona ngifike kuma finals lokuyiwina liphupholelo amaphupho esengafezile.
Iqembu le FC Platinum liphushe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamachuma isithupha lambili kuthi endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn lona liqede le miklomelo ngamachuma amahlanu lathoba munye. Iqembu le Cape United lona likhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphushe lisendaweni yesithathu le miklomelo ngamachuma amahlanu lathoba mune mbili, kanti iqembu le ZPC Kariba yilo liphushe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma amane lathoba mune munye. Iqembu le Highlanders lona liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamachuma amane lesi emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele Mshawana Stars lona eliqede lile miklomelo ngamachumi amathathu lantathu, ele Wange lona eliqede lile miklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa, ele Tel 1 kanye lele Chapungu wona aqede lile miklomelo ngamachumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa ele Bulawayo City, ele Wawa, ele Tenax kanye lale Cranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gander, sibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.